Success tale after January 6 lapana izinto ze violence is not good but ikathesi lokho ngantwa sokuhambe a little step further ukudukula umuntu ocontestayo but kusasa ku khetho le representative kwama Republicans eMilwaukee angiyabona kuqhubeka but the security is going to be extra tight ngoba siyakwazi ukuthi now till the election ngiyabe soku wrong mbona mina bese miyenze uNumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kulamuntu ongamthathela sona leso sikhundla
kungabe kwengezelela amathuba kaNumzana Trump yini kuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo
vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela but ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake ayi lokho ayi we want no till election day but okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans ngantwa kade hlezi on the fence lawo ngantwa azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikela abanjenge-security services ama-secret services lama-FBI lalilani kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe or okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo ngoba owaqedisa ukudutshulwa or i-attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s and for that long abamvikela have been doing a great job but sokusuka lapha kusiya phambili hhayi kuyabe sekuqinisaka.